sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuNkwenkwezi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uNeville Mtswangwa indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF kanye lophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezabasifazana namhla walelwe ukuhlawula isibambiso sebheyili ngumthethwandaba kamantshi eHarare. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kule-UNICEF lubikwa ludinga ukubuthanisa izigidi eziphezu kwamajumi atubamemili zamadola emelika $84.9 million yokuthengela eleZimbabwe ukudla. Abantu kwele Melika kabalandaba ngokwenzakala kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi bedinga abazamvotela kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UNeville Mtswangwa indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF kanye lophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngabesifazana namhla walelwe ukuhlawula isibambiso sebheyili ngumantshi eHarare. UNeville owetheswa icala lokuthenga lokuthengisa imali ongekho emthethweni lababili ababotshwe labo ngeviki ephelileyo abathi uMnumzana Simbarashe Tichangana lo-Elis Machachani bamiswe phambi komthethwandaba kukamantshi uDennis Mangosi namhla. Abathathu laba batholakale benemitshina yokutshintsha imali, amakhadi amaningi amabhanga lokunye okuveza ukuba bebetshintsha imali ngodlu. Baliphika icala leli. UNeville wetheswa njalo icala lokusebenzisa imininingwana ye-Starlink ongekho emthethweni. Bakhangelwe ukuba bazabuyela emthethwandaba mhlaka 30 Nkwenkwezi. Uyise kaNeville ngumnumzana Chris Mtswangwa owesikhulumeli sebandla leZANU-PF kuthi njalo unina ngophethe uhlangothi lukahulumende olwesifazana unkosikazi Monitor Mtswangwa. Abazali bakhe badla amalahle ngodaba lolu besithi kukhanya ngani ukubotshwa kukaNeville kulezombusazwe. Abakuhulumende bayadla ukukhuluma ngodaba lolu. Ukuze sihlaziye okwenzakalayo sixhume umnumzana Rejoice Ngwenya okuhlanganiswa yeCommon Market for Liberal Solutions.
Ye, kungaba kuliqiniso ngaphela asuzisibasibe sibe kwazi impi ezenziwa yiZANU-PF. Kodwa mina engifuna ukuthi ukuboshwa kwajaha lo angikhona ukuthi uyenza eyinto vele engenziwa ngomuntu wonke. Lapha siyacabanga ukuthi uHenrietta Roshaya waboshwa etholi igolide wasekhululwa le enkantolo. Lokhu nje uphongo wethusela utshengisela nje ukuthi siyabopha abantu abezanu nxa sesilibopha lela lingabokhalakhala yikwethusela nje lokhu akulalutho akulacala lapho.
Ye, nxa sikhangela kodwa-ke abazali nxa sebekhala kangaka becabangele zombusazo kungabe kukhona yini esingakuboniyo thina?
Esivele sikwazi yikuthi kwakuvele kungathi kuvele kulokuxabana phakathi kwakheni uChristopher Mtswanga lo umnankagwa bantsho nje umuntu iyakanika umsebenzi exotshwa le nkulumo zakhe azikhulumayo mayelana lamagorilla yama-veterans. Umtswanga vele yena umuntu othanda ukukhuluma kodwa ngingazi ukuthi okwakhathesi kungaba kulenye ingxabano ekhona. Siyazi nje ukuthi kulezi gabagaba eziningi-ningi kwizanu kodwa angeke kusethuse ukuthi kungathi kulokuxabana lapha emzini weZANU-PF.
Ye, kodwa baningi kanganani abantu ababondabonda imali ngendlela leyi okuthiwa ujaha lo uyayenza?
Ngimtshele mfowethu uZulu wonke engimaziyo abantu abaningi abazuza ama-US dollar nxa befuna ukuthenga impahla ngemali yalapha bayathengisa. Lokho nje angikhole ukuthi uyenza into engenziwa ngabantu abaningi bona ngoba zona izikhulu zakunezizanu-PF ngoba imali bayithatha umuntu kazana nje emgwaqweni kasuzazuze imali eningi. So sitshithi ukuthi khona vele bona bavele bajayele ukwenza engxenye okwakhathi sibehlule ukubhadalana yini kumbe baxabanani. Kodwa yikho bengisithi mina angikhole icala alenzileyo licala elingethusa ukuthi abantu abaningi abakwenzi khonao.
Ye, siyabona njalo bekuthiwa namhlanje kuyangena izigi $20 kambi kungabe ingenile yini kumbe alikayibona?
Thina lapho esithenga khona ezitolo lezi ezinjengabo Pick n Pay, sithenga ema-tuck shop, besibona nje okwakhathesi nje sisabona i-10 zigi, i-20 kasikayiboni. Nxa izaphutsha nje izaphutsha ngenxa yokusasa ekuseni. Kodwa wayethesi mbe sesijayele yona i-10 lo ibiloku ibhodabhoda.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezomnotho okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Sixoxe laye eseHarare. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ole-UNICEF lubikwa ukuba ludinga ngamehlo abomvu ukubuthanisa izigidi eziphezu kwamajumi athoba memili zamadola emelika $84.9 million eyokuncedisa ekuthengeni ukudla kwabantwana kanye labomama baseZimbabwe ababhekane lodubo lwendlala edalwe yikungani kuhle kwezulu ngenxa yesikhudumezi ese-El Nino esilethwa yokugudumala komumo womkhathi. Abe-UNICEF bathi lolu ncedo lunganceda ukuhlenga abantu abaphezulu kwesigidi ababhekane lendlala. Lokhu kwethulwe ngumeli we-UNICEF eZimbabwe uDokotela Nicholas Alupia esithi udubo lokusilela kwamanzi ahlanzekileyo ungatholi ukudla okwakha umzimba sokudala imikhuhlane efana lowe-malnutrition yesihudo ebantwaneni kweleZimbabwe. Isicelo sabe-UNICEF lesi phansi kohlelo lokusebenzelana lenhlanganiso ezijeneyo zamazwe omhlaba ekuphathiseni kohulumende bamazwe abhekane lodubo lwesigudumezi se-El Nino. Ugatsha olubona ngezabatsha kuhulumende weZimbabwe ole-Youth Development and Vocational Training luqalile namhla ukwamukela izicelo zalabo abafisa ukubhalisa ukungena kuhlelo lwabasakhulayo ole-National Youth Service. Abogatsha lolu bathi labo abafisa ukungena kuhlelo lolu kumele base incwadi zabo emahofisini aduzane labo ezabelweni zonke zelizwe. Umphathintambo walolu gatsha umnumzana Tino Majakayire waziswe ukuthi lolu hlelo luzasungulwa ngokubhalisa abasakhulayo abangamakhulu ayisikhombisa lengxenye 715. Imizamo yeStudio 7 ukukhulumisana loMajakayire kumbe isikhulumelo salolu gatsha umnumzana Ramson Matsamba ngalolu daba kwehlule ngoba bonke bobabili bebengadophi incingo zabo. Osakhulayo weZanu PF uPeter Madangi yena uyaluncoma kakhulu lolu hlelo esithi luzaphathisa kakhulu abasakhulayo ukuba befunde ngendima okumele bayidlale kuntuthuko yomnotho welizwe leZimbabwe ukuze labo baphatheke kuziqondiso zohlelo lukahulumende lokuthuthukisa ilizwe olevision 2030. Kodwa osakhulayo webandla le-CCC umnumzana Dakuzwa Ngadziwore yena uthi uyalusola kakhulu lolu hlelo esithi bona njengabasakhulayo bafuna inhlelo ezadala ukuthi bathole imisebenzi yokuzinakekela, ukusungula amabhizimisi lokunye. Sibe lethuba lokuxoxisana losakhulayo ongasekeli bandla lezombusazwe umnumzana Wakhiwe Phuthi.
Engikubonayo mina ngohlelo lwe-National Youth Service ukuthi asohlelo olubi, kodwa esikucelayo yokuthi uhulumende angaluthathi lube luhlelo oluzagcina solungani luphathelane ngezombusazwe. Uhlelo lolu kalube yikuthi abantu abajoyinayo babe bethanda enhliziyweni zabo, abantu kabangafakwa ngenkani.
Lo-ke okhetha ukungangeni uhlelo lolu olwe-National Youth Service likhuthaza ukuthi kwenziweni lina njengabatsha?
Kungathiwa lo ongakhethanga ukungena kulolu hlelo kube sokungani umuntu ongasela mathuba okuqhatshwa elizweni. Akube kuyikuthi lo ongenayo azingenele ngokuthanda kwakhe, lo ongangenanga laye kungabi yinto embi ukungajoyini kwakhe i-National Youth Service. Abantu kababe lelungelo lokuzikhethela.
Ngalisithi lina njengontanga lolu hlelo alumelanga lusetshenziswe kwezombusazwe liyabe lisitshoni sibisibili?
Uhlelo lwesicelo lungasetshenziswa kwezombusazwe njengesakubonayo kulolu lwalukhona kuqala, abantu abaningi abahamba kulolu hlelo basebebizwa ngokuthi ngama-border gezi, sebeyimilishiya ezanu besetshenziswa kudlakela ikakhulu olwezombusazwe beyimilishiya. So sicela ukuthi ma uhlelo loluhulumende elufaka lube luhlelo lokuthi umuntu uzingenela ngentando yakhe, umuntu angaphoqwa ukwenza ezinye izinto ngenxa yalolu hlelo.
Kuyini okunye elikukhangeleleyo njengabasakhulayo ngohlelo lolu olwe-National Youth Service?
Lube luhlelo oluzafundisa abantu izindlela zokuziphilisa. Abantu abangena kulolu hlelo bafundisa izindlela zokuziphilisa, abanye umbe ngabafunda ukubaza, abanye umbe ngabafunda ukupheka, abanye ngabafunda ukuthunga. Abantu bethu mabephuma kulolu hlelo sebesazi ukuthi babe lento abayenza empilweni ukuze baziphilise babe ngabantu abangcono. Kodwa hayi khona ukuthi lube into nje iwepon lube umbe isikhali sezombusazwe njengalokhu kwakusenziwa ngu-border gezi.
Umnumzana Wakhiwe Phuthi ngosakhulayo ongasekeli bandla lezombusazwe odabuka eMatobo esabelweni seMathebeleland South. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuba abantu behlolwe umkhuhlane wokuvaleka isifuba obizwa ngokuthi asthma. Umkhuhlane lo ulakho ukudalwa zimpoko, uthuli, intuthu lokuba semulini, ulakho njalo ukuhlasela umuntu engazi ukuba ulawo. Abalomkhuhlane lo lalabo abalabantwana abazalwa belayo bathi ubatholise nzima ikakhulu ngesikhathi samakhaza. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emazweni omhlaba eye-World Health Organization ithi abantu abangaba izigidi ezingaphezu kwamakhulu amathathu 339 million emhlabeni jikelele balomkhuhlane wokuvaleka isifuba owe-asthma, njalo ngomnyaka ozayo inani leli lilakho ukukhuphuka lisiya kuzigidi ezingamakhulu amane loba ukwedlula. EleZimbabwe libika likusibanga sokungamachumi amabili kuluhlu lwenani ababhekane lodubo lwalomkhuhlane we-asthma emazweni womhlaba. I-asthma ikuzinga lechumi lambili, njalo umuntu ulakho ukuba lomkhuhlane lo engakwazi ngoba izibonakaliso zawo zinzima ukunanzeleleka. Wabulala abantu abedlula kancane inkulungwane lengxenye i-1531 ngomnyaka ka-2020 eZimbabwe. Akwaziwa ukuba wabulala abangaki kusukela ngaleso sikhathi kuze kube lamuhla. Udokotela Edwin Sibanda Mzingwane ongumqondisi wezempilakahle kobulawayo uthi kumele umuntu wonke ahlolwe umkhuhlane lo ikakhulu ngesikhathi samakhaza.
Kufanele kuqakathekile kubo bonke abalawo umkhuhlane, laba labantwana abacabangela ukuthi bangabe belawo ukuthi bayohlolwa ukutholakala ukuthi ukhona kumbe kawukho, njalo welapheka kanjani. Kubona ngathi ngalawo nje abantu bangancediseka baphile impilo epheleleyo, ngoba abantu bagcina bengasayi emisebenzini kumbe bengasayi ezikolweni.
Usibanda Mzingwane uqhubeke echasisa izibonelo zomkhuhlane lo.
Lokuqubuka inkomo ngoba kuyabe kusesikhumbeni somuntu, iphinde ifanele lamehlo abomvu alumayo kumbe ukuthimula kakhulu ekuseni kumbe ukugcwalelana emakhaleni okunjengenkankili. Ukwelapha kwesikhiwa asilawo umuthi ohle uqedika wana kanye lomkhuhlane. Esikwenzayo nje ilokhana kuthiwa yi-control, sibe nje sithi sikuphe umuthi uvuleke esifubeni wenelise ukuphefumula.
Abahlaselwe ngumkhuhlane we-asthma bathi ubathwalise nzima. Isakhamuzi saseNkayi unkosikazi Nokuthaba Ncube ngomunye wabakhala ngawo.
Episode 1 ibe ngiphila ngayo enginathayo, hhayi njengoba kathe sikunje nje sokuqala ukugodola kuyanihlupha, kuyaphongaukufika nje uthi ngikhwehlele 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 kokuphela kokuphela ngikhwehlele kokuphela kokuphela sibili ngikhube sengikhudumeza amanzi nathi amanzi atshisayo hhayi kungathi ukuthi but vele ngiphila ngamaphilisi kuthiwa i-Exton yiwo amaphilisi engiphila ngawo for i-asima angisabona ukuthi iyaphela ngiphila nje njalo ngomkhuhlane onalo ngithwalise nzima okunye okumangalisayo kwesi sikhathi nje niyakwenye abalezinto ezingathi ziyanuka kuyandihlasela.
Unkosikazi Agnes Ndlovu owakhele eCase uthi ingane yakhe yabulawa yi-asima.
Lo mntana wami wabulawa yi-asima wafa waphuza ukuzuza i-treatment waze wagcina isifa waphuza ukuya esibhedlela yikho kaselaphekanga wagcina imbulala i-asima.
Unkosikazi Nesimo Dube odabuka eGwanda olomntwana olesimo sokudabuka indebe laphakathi komlomo uthi ingane yakhe iphefumula nzima ngenxa ye-asima. Emhlabeni jikelele eZimbabwe likuzinga lesine lamazwe alabantu abalesifo se-asma. Iningi linatha amaphilisi okuthiwa i-Prozdon leminye ehotshwa ngomlomo ebizwa ngokuthi ngama-inhalers lapho umuntu esezizwa esehluleka ukuphefumula kuhle. Kusanda kunanzwa usuku olwe-World Asthma Day obuhamba ngendikimba ethi Asthma Education Empowers ekhuthaza imfundiso lokusabalaliswa kolwazi kuZulu ngomkhuhlanelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Wezibhathelane leMelika, abantu kweleMelika abalandaba kangako ngokwenzakala kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi bedinga abazamvotela kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Kodwa abacubungula ezombusazwe bathi uzenqoba kukhetho oluzayo ulakho ukusebenza nzima ekuthuleni okufiswa ngele-Amerika kuzwekazi le-Afrika elithuthuka kwamagama njalo elabantu abedlula kancane ibhiliyoni 1.2 billion. Udaba lolu lulotshwe ngu-Anita Powell we-VOA. Izwekazi le-Afrika kalizimelanga lodwa, lilembali ejulileyo okuningi okwenziwayo njalo lamasiko ajiyeneyo. Loba libhekane lobuzima izwekazi leli njalo lingatsho lutho kwabanye abantu kwele Melika, uzanqoba kukhetho oluzayo phakathi kukamongameli Joe Biden okubandla lama-Democrats lwayengumongameli uMnumzana Donald Trump okubandla lama-Republicans. Kuzamele abe lenhlelo ezicacileyo ezokudlelana lezwekazi le-Afrika. Incwadi zithi uTrump wayedlelana kubi kakhulu lwezwekazi leli alithuka ngamazwi angeke akhulunywa emphakathini. UMichael Walsh ngomunye wabacubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-Foreign Policy Research Institute.
I mean, he used famously this expletive to refer to a number of countries in Africa, and then he pursued a strategy and a policy that was really focused on
wasebenzisa inhlamba engakhulumekiyo esethula amazwi akhe ngezwekazi le-Afrika. Wazama njalo ukuba lenhlelo ezazikhangelane lezomvikela lokunye okuphuthumayo ezama ukukuvimba kodwa kulutshwane kakhulu ayefuna kwenziwe.
UBiden yena uzama ngamandla wonke ukuba elemelika lidlelane kahle lezwekazi le-Afrika loba nje konke lokhu kuqanjulwe yimizamo yakhe yokulwisana lele Russia ukuba lingagxili impande kuzwekazi leli ngapha esekela ele Israel elihlasela eGaza. UCameron Hudson ukunhlanganiso ye-Center for Strategic and International Studies.
I think Africans are also looking well beyond our policies in Africa, looking at the war in the Middle East, the war in
ngibona engani abantu kuzwekazi le-Afrika bakhangele okuningi okugoqela impi kuzwekazi le-Middle East eGaza okwenziwa ngele-Melika kwele-Israel lemizamo yokuvimba ukuba izwekazi leli lingahlelanile le-Russia. Ngibona engani bayakusola kakhulu okwenziwa ngohulumende ka-Biden emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwenza ele-Melika lingabi labangane abaningi kuzwekazi le-Afrika.
Engage in relations with Russia So I think they're seeing a certain degree of hypocrisy.
Nokungokunye owavezwa ngele South Africa elathi ele Israel lephula isinqumo sokuvikela uZulu esi United Nations Genocide Convention lagcina liphanyeka udaba lolu emthethwandaba omkhulu wenhlanganiso le. Uhulumende kaBiden wakulaphulela kajana lokhu ebuzwa ngakho umsakazo weVoice of America. Umireti Mabhuluku yingcweti kokwenzakala eGibhithe ekuhlangothi lwe-Horn of Africa kuhlanganiso ye-Middle East Institute.
You're going to need that credibility because at one point someone is going to say, another superpower is going to step in and say, right, I'm not being preferential.
Kumele ube lokuthembeka ngoba kuzafika esinye isikhathi lapho omunye umuntu ozabuya angene athi ngalabandlululo. Umuntu lo uzakuthikala ndaba lokwephulwa kwelungelo loluntu emhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke lokhu kuzabangela ukuthi ngizizwe sengingcono.
Care about human rights in any part of the world and therefore at least that makes me better.
Sen uthi umongameli omutsha wakwele Melika uzabhekana lokuningi okuhluphayo lokuqhakathekiswa lizwekazi le-Afrika.
I think that any new American president is going to have to grapple with the declining influence that Washington has.
Ngibona engani umongameli omutsha uzabhekana lokuningi ngesikhathi lisiya phansi izinga lokudlelana kwele Melika lezwekazi le-Afrika njalo lokufiswa izwekazi le-Afrika okuhambelana namalungelo lokunye okufunwa ngabantu abakhuluma lizwi linye.
Ziningi indlela abangakuguqula lokhu okugoqela okunye abangakwenzi kahle. Ababili laba bake bathuma amakhosikazi abo kwele Kenya, eNamibia, eGibhithe leMalawi. UBiden wakwathuma njalo umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris kwele Ghana. Kodwa ababili laba kabakaze behambe kuzwekazi le-Afrika. Udaba lolu lilethulelwe ngu-Anita Powell we-Voice of America. Ikomiti yepalamende ebona ngokuphathiswa kukaZulu namhlanje iqale imihlangano yokuzwa imibono kaZulu ngomthetho wabakhubazekileyo Persons with Disabilities Bill. Imihlangano lo izaqhutshwa okweviki yonke ezigabeni zonke zelizwe njalo iqale eNkayi laseMtare. Okunye okuminyethwe kulumthetho kukoqela ikhomishini elwela amalungelo abakhubazekileyo kanye lesikhwama sokuphathisa abakhubezekileyo. Ukuhlaziya lolu daba udaba kaNcube weStudio 7 uqoqa lolwela amalungelo abakhubezekileyo ukukhela inhlanganiso ye-Science of Hope Trust unkosazana Samantha Sibanda.
Abantu abaningi abakhubazekileyo bawamukela kakhulu ngoba singakhangela ihistory yebhili le sikhangela ukuthi ilast amendment eyayenzakalayo kumbe ekutshintshweni kwamaphepha wayenzakala ngo-1996. So sokulesikhathi eside abantu lokho bemelele saba le-constitution ka-2013 saphinda futhi sasayina umthetho we-United Nations owe-convention of on the rights of persons with disabilities.
Kulo daba lwe-commission ekhangelela ukuthi ibe ibunjwa ilo mthetho, ikhomishini le ubona sengathi izaphathisa na ekuthuthukiseni amalungelo abakhubazekileyo eZimbabwe?
Ya, ikhomishini ukhanya iyinto efunakalayo njalo iyinto eyamukelekileyo kakhulu phakathi kwabantu. Kodwa nxa sesikhangela inhlelo ezenziweyo ngama-organization achiyetshiyeneyo abakhubazekileyo, nxa sikhangele ikhomishini abantu bafuna ukuthi ikhomishini le ingabi lama-civil servants njalo ibe yikhomishini ezimeleyo. Nxa singakhangela uchapter 12 we-constitution yeZimbabwe uletha amakhomishini anjengabo Zimbabwe Electoral Commission, Zimbabwe Gender Commission. So i-feeling yabantu abanengi ukuthi ngabe kuyayenza ukuthi i-disability commission yona leyo ebunjwayo ibe layo i-chapter 12 commission.
Olunye njalo udaba olukubhilile oludaba lwe-disability fund, ngombono wakho isikhwama lesi ubona ngathi singaphathisa na?
Thina nxa likhumbula njengenhlanganiso sike sayenza ama-inclusive budget now project. Sibona ukuthi i-disability responsive budgeting kumbe i-budgeting, i-national budgeting ekhangela lene labantu abakhubazekileyo.
Lo ngunkosazana Samantha Sibanda olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo ukukhokhela inhlanganiso ye-Science of Hope Trust
ubesecungeni loTabo kaNcube weStudio 7. Sokwesikhathi sabantu beZimbabwe.
Studio 7, Studio 7 unjani bonke labalaleli. Hayi, lapha ngifuna ukukhuza abantu bemaNdebeleni ukuthi abayeke ukuba abathengisi, abayeke ukuba abathengisi beyothengisa ilizwe. Sabona indaba iqalela kulokhu Zenini kuBheti Mpofu wathengisa ilizwe. Siyamazwi ukuyazakala wathengisa ilizwe, kwabuya uThokozani Khuphe wathengisa iMDC, kwabuya futhi weshwe Ncube wathengisa iMDC futhi. Namhlanje sesibona lokho okusengezwa Jabang sokuthengisa ama-elections kuZANU-PF. Awula muntu uzambone kulandela wena sengezwe Jabangu uzalandelwa iZANU-PF uThokozani Khuphe lalo uNcube lo weshman Ncube kuphela ithengisi.
Studio 7 yabonga, siyayizwa indaba yonke ekhulunywa, but silohlupho olukhulu lapha ekhoso, kodwa silalo olukhulu lapha ekhoso. Lapha kathesi iziki kuthiwa iziki zilepower, iziki zilepower, kodwa kwesilalo kuthi kathesi lapha basitshela ngokuthi i-100 bathi i-100 izidi i-100. So imali le ndinganiswa kanjani yona? Kuthiwa imali le yona kuthiwa ndinganiswa kanjani? So njengoba sokuyingozi kunje, la mashopu ngakhangela amashopu abefuna naleyo mali, khona amashopu amabili amathathu amaningi bakutshela ukuthi nanje siyasiyazi leyo mali, azifuneka reliyusa nabo. So ma abantu bethi khona ngangcono nala amayusa la marandi abume, kusebenza irandi, kusebenza yona izigawa, ngoba ukuthi kuthiwa kusebenza iyusa, kusebenza irandi, kusebenza abanye kathesi ngabayifuni nale mali nale izika bayifuni. Wakhale ezikolweni kunje bayahluka besayiyala nale, so sasakwazi ukuthi okuyikho sasingasakwazi.
Studio 7, sibonge inyuzi lako konke nje lesinikeza khona. Asidinwa bakithi ukukhuluma ngendlala, asidinwa ngoba kathesi inkomo ziyafama zawatholakali, siyathengisa imigodi ugetshe imigodi kodwa kula mgodi egetshwayo. Siyacela bakithi, siyacela bakithi abakhokheli ukuthi bakithi ukuhlanganisa amakhanda, ngoba lo nyaka bakithi indlala yamanzi, indlala yokudla, yonke into sizaphela isizwe bakithi. Kasincediswe, kasincediswe, sicela ukudla, sicela ukudla. Abantu bayalamba, le nkomo konke vele ziyalamba. Sicela amanzi lokudla, sicela amanzi lokudla bakithi. Abakhokheli bakithi akele sibone ngamanzi lokudla.
Studio 7, salibonani livuka njani labalaleli? Mina ngilokho ngimangazwa ngabantu abasakhuluma ngoChamisa khona la kupolitiki. UChamisa ngasakhulumi ngangaye. UChamisa usengubhishop esontweni yasemashowe ngale mahlathini ezigangeni emaphaneni. Limkhiphe kupolitiki ngoba akasesengumuntu. Kibalani iminyaka from manje kusiya phambili lizobona.
Laba-ke ngabalaleli bomsakazo weStudio 7, lawo la kuthumela umlayezo wakho. ULive Talk namhla sikhangela ubuzima obubhekane labantu magaza abokuthola idola leMelika, bona behola iZimbabwe Gold kodwa bekhangelelwe ukuba bazahlawula indleko zokugada imijova, imithelo yezindlu lokunye ngedola leMelika. Ye, singakehlukanisi izihlobo zethu, sisikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. UNeville Mutswangwa, indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF kanye lophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezabesifazana, namhla walele ukuhlawula isibambiso sebail umthethondaba kamantshi eHarare. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele olwe-UNICEF ludinga izigidi eziphezu kwamajumi athoba minwe mibili zamadola eMelika, 84.9 million yokuthengela eZimbabwe ukudla. Abantu beMelika kukhanya engazane kabalandaba kangako ngokwenzakala kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi bedinga abazamvotela kukhetho uza kuqhutshwa lonyaka. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvelisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.